khona ngale uyabe siya okuthiwa ikumaketha ilizwe uyabe sali market ilizwe lakhe ukuthi njoba eqhuba ivangeli lakhe lelithi Zimbabwe is open for business uyabe nitshengisa osomabhizimisi ukuthi Zimbabwe ivulekile abafuna ukubuya bezo investa kuleli lizwe bezosebenza kuleli lizwe bathole izimali bakhulise lelizwe lethu ubatshela ukuthi amasango avulekile ngokunjalo kumongameli ke uphezulu komsebenzi njobe khona ngale nje siyazi ukuthi ekuhambeni kwakhe konke kade ehamba ubehambe kushumayela ivangeli lakhe lokuthi Zimbabwe is open for business and for sure Zimbabwe is open for business so ngako ke labantu amazwe ayengadlelane lathi uyacela umongameli ukuthi kabuye lawo azosebenza kuleli lizwe sisebenzeni sonkeni sivuselele umnotho welizwe yili ivangeli elikhutshwa ngumongameli ujayele ukuthi engaphuma enjalo ahambe ngemva kokonoko belandele abanye sikubonile lokho kusenzakala ngezikhathi even ehambe wafika kokokobo Russia ngale amazwe wonke lanade waboda kuyokuthi kungabanjalo kwezokuphendula amaqula amanye ebuya esedinga ukuthi lawo azo-investa khonapha ekhaya yiko okwenzakalayo and ngileqiniso ukuthi kade silakho kuzafanana uzabuya lakho elokunye akutholileyo ngokumaketha ilizwe lakho
Abanye babagawule bathi uMnangagwa uvame ukuya emhlanganweni enje azama ukuhuga abatshali bezimali njalo aphenduke elizweni esithi uphumelele kodwa kungabi lalutho oluphumayo kungabi labatshali bezimali abaza eZimbabwe
Abantu abakhuluma lokho ngabantu abalenzondo nje kuphela. Kube yinto abantu beopposition abathi bona umongameli uhlale buye ephethizane. Elekisizandla isoqiniso le. Sikubonile khona konke lama investors amanye abuyile elizweni. Avela kumazwe atshiyeneyo la. Abuya ngemva kokuthi umongameli esehambe waboda kwezinye emazweni nalawo wabanxusa ukuthi babuye bazo. Investa lapha ekhaya ngokunjalo ezikhathini eziningi ubuya ephethe ngileqiniso lakathesi uzabuya ephethe njalo bazamlandela abanye ngemva kokuthi sekukhulumisane labo ukuthi hayi buya nini eZimbabwe lizo-investa abalokuthakazelela lokho bazalandela yikho kukhona nkomo hatshi hayi lokho abanye kunye okukhulunywa ngabanye abantu asebekhuluma kwabo kwenzondo leyo lokwabo nje okokuthi bona bafisa ukuthi ngabe uhulumende uyehlulekiswa lokwehlulekisa uhulumende njengama-sanctions nala esanikwa amazwe nala angazithakazeleliyo yikho kuphela nkomo okukhona